Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yeWange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yeLupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebe kuvuyo leZebra.
Umuntu ongelasico ongelangitho lokho kade kwenze ukube azengihlukulu zabantu, ngalokho ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana.
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobami nwembili.
Sowathatha engakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 41 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Induna yeWange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yeLupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yeWange ngemva kokuba imota kaNekatambe inqikelane lenye enkulu. UNekatambe ubikwa ebesesibhedlela seWange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. Umoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela okwenzakalayo kuhulumende. USibanda uyabe ezathatha isikhundla esathiwa ngumnumzana Kembo Mohati owakhala la umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo. Zintathele izindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi uSibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazana umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba abamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili. Nxa sikhangela ibandla leZebra kumbe iye leZapho onguyokhona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale, umuntu ozisondeza ebantwini, umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi, nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi uSibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi. Lapha simele sikhangele izizwe lezizwe mbumhlaba amazwe lamazwe, asikhangeleni namazwe, sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzane. Indaba ye-Ukraine liyana kayipheli yodwa, indaba yemali liyana kumbe ngaphe singathi Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa. Nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqetshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho. Akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho ona ngokwakuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo. uValario angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho siyahlasela uyawina impi ewene i-battlefield. Kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe, the war on its own and in battlefield. So nxa ukhupha umuntu onjengoValario, ngibona ingazani i-army yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even in South Africa kayila mbutho ngama leZimbabwe. Kabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania kayila mbutho. Nxa sikhuphe uValario kuyasala sokule gepu.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe, ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha?
Ekumeleni abantu uValario ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu, ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela, asoze emelele umbutho kodwa. Uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe sikhupha emakhiweni wathrena ukukhokhelela umbutho, kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo Lookout Masuku. Uyena wayengemuva ngoba baningi kade bephambu kwakhe lapha, bakhona sibile kade bephambu kwakhe. Kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe ephathini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra, bakhona abaretayile sibili laphana bengama-brigadiers, abanye baseparliament laphana. Kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe, the vice president of the country, umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValario. Okuhluphayo yisikhathi, isikhathi yiso esingayisisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni. Abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi iziqreningi, labantu abaningi bangamlandeli. Okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele ukuthi ekhokhelele abantu jikelele. Ngumuntu ongelasici ongelangitsho lokho kade kwenze okubi, kaze ngihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni. Hayi sibantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZipra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kuleminye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo. Kodwa uChiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU PF lokuthi kulamaxuku amabili abanga ubukhokheli. Ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu, uChiwenga uthe akula muntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla. Ngesizwe amazwi kaChiwenga.
Let us reject forces that divide us. There is no room for factionalism at any level in the party. I repeat, no factionalism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. Factionalism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency, the President of Zimbabwe, and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Tambudzo Mnangagwa.
Lawo-ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lo mnumzana Mduduzi Moyo ojabuka egogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyathiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irenti ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 kwa-akhawunti yami, yimali wayifakayo. So khona nantese ngimbuza mina uyenzi ukuthi ngoba uyenda inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula serious, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenda simthumela komunye umuntu, kunguwe wona wabangenisayo. Wathi usekudeni, wasinikeza iinamba zaloo baba, ubaba lo ngakhuluma laye, ngakhuluma noyenzi. Ngithe ngikhuluma noyenzi uyenda wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa ngizokubona. Ngavukela emsebenzini ngesathadi ekuseni, ngafika ngachasisela abelungu bami ukuthi ngiyamthakasisa amadingambona, kodwa manje kuthiwa uyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota le yasithaja 1.8 sakhona kuyena lindawo ngoba sidlula ama-toolgate ayi-2 ubuhambe okungumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba safika ngabo-2 zilanda u-3 khona lapho. Sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyendi ngakomati, yena wayebhale Handsome Moyo, yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo, basilayela salapha ade khona. Sesifika sathola onensi basuka basichasisela ukuthi uyendi nemazi njani. Ngasengikhuluma ukuthi uyendi umntakasiswami, bathi ezefike lapha yini. Ngasengisithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona, bemkhiphe izolo sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. So basebesithi umuntu lo uthone ngabo-11. Ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza iy'mpahla zakho, umntakasiswami okuthiwa nguDumi. Wathi hayi mamncane, impahla yizezi kakanjakulo, nansi ibhrube lakhe, nansi i-tshirt yakhe, nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicela ukumbona ukuthi sibe sure. Basibuze ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana, nesibindi zokuthi limbone lowo muntu ngoba ashiwe i-1. Sathi sizake sibone umuntu otshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamily. Esikhathi besiyivulela sigena samthola sibile nanguyenje otshonile.
Pho manje lizaluphatha njani udaba lolu, yenzani khona manje?
Manje silapha esiwethu lapha ade hlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani, isashoda.
Lo-ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele-South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili kulakho ukuphathisa amantombazana amanengi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidayi le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. So ansazange ngakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli. And kwamphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisa ukuyenza, ikuba ngoski kumbe ukuthengisa amatamatisi engikwenzayo ekhathesi, ukuthengisa amatamatisi. Kare singile 23 years ngilabantwana abayi-3, abantwana laba bafuna ukudla.
Uphinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngangifuna ukuba ngu-teacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane asazange ngakwazi ukuthi amaphupho ami afezeke ngoba ngase ndi-responsibility lami, ngase ndomntwana kumele ngimgcine, kumele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulumele umsakazo we-Studio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Placidis Moyo osebenza ngohlanganiso elilo amalungelo abo mama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane. Kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above, ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Bendlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingano okusuka kube nzima ukuthi abanye oba bazibambe bagcine bekhombile.
Osebenza nabantwana abashadwa bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada esakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasebancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-age elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangela izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezehlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Machomana Ncube uthi ukulomthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idaya lephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapolisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Okwenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Osokuza kwenzakala kusho ukuthi iparliament sofuza ukuthi yebuyele iyehlala phansi ilungise katsha lomthetho ukwenzela ukuthi uhambelane nesinqumo se-Constitutional Court. Njalo uza kwenzakala ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi babotshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziwa ukuba abantu bazalandela okuthulwe lidaya le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi onke wachata lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza loGrace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usakazi omuhle, ngiyabingelela nje isihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo ukuthi kini lonke mahlaba ezulu. Hayi, siyayizwa leyinto le. Ngiyezwa abafowethu oSbuti oSisi bathi votelani Sisi. Hhashi, omunye lomunye kazibonele imandla angalikhetha. Akunamuntu okhethela umuntu. Nina nami ngiyazithandelela mibandla. Hhashi, ningabo singenisa lapha esihogweni sikhangele. Maye Welshman, wasuke siye eZambia siyadlala ibhora. Namhla singumZambia. Kanti kufanele ukuthi nxa sudlalile ibhora ubudliwe kumbe uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlobanga umZambia, uhlobanga ngusisi. Namhlanje liphi isikhundla kodwa unguvayisi wemandebeleni wamavoti. Awuzokorawo lo esimuzwa ikhuluma nsuku mihla le mihla ethi uvice president ubili. Kazikaze simuzwe ekhuluma nga Welshman. Why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngishilo inhliziyo langamehlo ukubona lokulalela libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besindebele. Awukhona okankomo, ukhona umthwakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandleni ngayo asikhulule. Lathi sizimele singamandebele njengaboni. Malema labazimela endaweni yabo eMpopo bazimela ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwayo ukuthi kuthiwa iZimbabwe. IZimbabwe yikhona isibanga ngizo siyambotela. Asimeni, siqiniseni, simphakamiseni okankomo. Njengoba sebuyile isetsheni, uhamba ngomoya akahambi nje. Uhamba ngomoya balingakwazi. Sela ukuzitshela bafowethu elikhona emazweni lakhonapha. Lami ngikhuluma nje ngiseBotswana. Ngiyakhuluma kodwa ngithi hatshi amboni kunomehluko inyoka yinyoka. Abafuna izikhundla kubandlela ivuswayo lapho idala sibhekile sabona kanje ukuthi kuvusa ibandla likamgabi G40 igcwele lapho kusisi yibo abakhokhelayo yibo abazambekela umthetho. Ingeke liyitholi ikhonomi lapha ngiyala mina ngadeja Vumani nadoda Vumani mawasakazi.
Zalibonani zalibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Kodwa elizweni lakithi asikakuboni laphana sisezokubona okunye okukhulu okudlula lokwesikubonayo. As long ilizwe libuswa ngo-Dunderhead laba abangayazi lutho abangazi ubuhlukwazi u-any no-you u-Dunderhead labo afana nomnankagola labochiwenka labo elizweni lakithi sisezobona ihlazo elingakaze libonakale. Abantu basezobona okunye lapha. As long sekuqalile ubona imfundo siphelile imfundo ezikolo ngeqiniso abantwana besikolo kabafundi abantwana bethu kabafundi ezikolo la. As long okunye abantu bekubona kuluka kubuya kancane kancane imfundo yabantwana iphelile manje kukho ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la. IZANU-PF iqeda inkomo emakhaya abantu konke iningi abantu ngabayanga kusela benkomo kabukhontroleki. Abantu basezobona ihlazo laphana elizweni lakhe ihlazo lengakaze liyenzakale sisi. Abantu bazeze befisa umgabi bethi umgabi wayengcono ngendlela okwenzakala ngakhona hayi lokhu sekudlulele lo lokhu seku-out of order okamnangagwa lou seku-out of order. Ilizwe lakithi selikwelinye izinga ubuyanga. Awungitshele nje ukuthi uma uvala amakhumbi uvala amakhumbi hayi kodwa lokhu kwabomnyanga kwalokhu hayi hayi lokhu sisezokubona okunye elizweni lakithi. Umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi omphakathi into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident hayi kodwa sisezokubona eZimbabwe laphana sisezokubona okunye lapha okunye nangu kusemehlweni abantu abantwana kabasafundi mfundi iphelile eZimbabwe.
Sanibonani sanibonani basakazi Studio 7 abalaleli bakhona ngingathanda nje ukuthi ngisacela kwisicelo sokuthi kuyokutholakale umuntu or interview umuntu wezek okutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine CCC azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi uqale kuvulwa nini kuvalwa nini. Asinabanye abaningi asinalo ulwazi lokuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota. Nje umuntu ozokwenza sicacisela nje in-interview ukuthi hayi kuvulwa isikhathi esingako kovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota. Isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu ngiyacela ngiyacela impela sike siceqeshe kule nto lekhona apho eshoda khona. Ngibuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe le nje i-DNA nje yezanu ma usakhumbula nje okhemikala banengabi okhemikala ngabo early 2000 banengabi kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi abanye nje abavelanga nje asazi nje asiyakuzwaka kodwa-ke akukho okungagcini yonke into inesiphetho sayo. Ngiyacela impela especially kulokho kwezeki belisenzele kanjalo komkhaya igama uSifas Dube lifane dandanda PS66#41 ngibongele kuleyo dala.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli bonke. Nine lisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi ugawule nawe uyakhuluma. Ugawule kafithanga ukukhuluma kuStudio 7. Umuntu olamanga lo, abantu bezanu iqiniso abalithanda ngikwazi ukuthi banjani. Mina ngakwathi ngingena lapha wathi after 100 days ilizwe liyazelima. Echisithi ilizwe liyazelishiya. Nangugawule ukuthi u-Itayi wacatshiswa ngumbuso kamgaga. Kala nhloni nxa ekhipha amazwi anjalo. Waye kuphi ngaleso sikhathi? Aye kupha amapolisa ngaleso sikhathi. Anti izinto ezasetshenziswa amapolisa yiZANU-PF. Namhlanje uMoblessing nangucatshile. IZANU-PF iyafakaza. Bayafakaza amapolisa kathi uMoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe. Wayedla imali i-boyfriend. Aye ngapha amapolisa uMoblessing esedliwe imali. Esedliwe imali. So lo mfana waqala kibi ukuyabatshela isitori sonaleso yini besifakaza. Anti yabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapolisa. Ubona becatshile amapolisa. Wathatha uMoblessing wamfaka emoteni wanika amapolisa. Akwazakali ukuthi uMoblessing lapha khona eyarethwa kumbe wabula. Abamvezi. Sebeqalisile abantu bezanu-PF. Wena gawula ufakazi sibi ufakazi into enjalo gawule ushiywa kustudio 7. Uspoyile istudio 7. Abantu laba babulala abantu bemandebeleni lapha bebajikele emlilweni bebaquma bephila. Jikele ziko bebagcubele egodini bephila. Uyefakaza phezu kokuthi wena lapho khona wakubulalela izihlobo bezigcubela bephila. Umbuso kaNangagwa wona lo khona. Uyabulala kawudlali. Yayikuphi opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugconwe iparty yena. Yayingaphi khonapho ligcubela abantu bemathabeleleni. Kumbe lawe nguwagcubela abantu. Sikhathele ngani linabantu bezanu-PF ngokubulala abantu alebelisixolele. UNkulunkulu uzolitshaya ngosovu bantu bezanu-PF i-one day. Yikho libona leli zwe selilehlula lingaze lizamene. Kuyala izulu liyaphakama, imithandazo yethu iyaphenduka. Sikhathele ngani nabantu bezanu-PF libulala abantu kabuhlonkanga. Lize lithumba umuntu ongumfazi. Hayi zanu shua. Hayi hayi uNkulunkulu shua. Uzongenela kuphela.
Ubonani sakubonani sakubonani basazi basifo sethu sakuwomuhle esinikazi. Yinhle kakhulu sibili, hayi sakubonga sibili. Ningahlali sinika njalo nje singasakazi okhuluma ngesilimo nomzwana. Ngigomoza esihlale kusayo siyakuthaya ngoba nimfeso zimdala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo, kulosakhulayo ongene isikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amathumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithwa sokule problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela ku gaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithwa amafutha ayadula, everything is expensive and the imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithwa i-pressure emuntwini kaNkulunkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lonalolu ikuthi imbhobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into esupha khonapho mnumzana ikuthi siyabona ukuthi abantu ma beqhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17, 18 years old. So lingaqinisa amalozo nalawa aza-affecta lawo amabutho elizwe lonke. Yikho engikubonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuna abensundu, babona ungani abensundu izitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani?
Ye, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi ezithiwa yi-racism
But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, land. So mina ngibona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic sector, ukuthi abantu bayasebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba I saw ikwaniseke, I think, in our lifetime, ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu, so yithi esiqinileyo, yithi esi-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi, izulukandaba isikhathi esavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-half past seven ntambama.